akuna ngukubo ezaba khona ngaphandle kwakho naloko okuvele sekukhona umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokurigama election iminyaka yonke leyi kungaangathiwa nje kumbizinsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho kodwa kula nto engakuba alo bengathini sekuyiswa isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala labazukulu
awubone mhlawumbe begcina bevuma laba bebutho ukuthi ehlale umgabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhetho
angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa ithemu ukuqedisa ilizwe ukuqedisa ithemu ukuqedisa i-economy ukuqedisa ithemu ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo okwezempilakahle konke asakuqedise kuzona kuyona leminyaka eseleyo isikhathi sakhe sokuhamba yisona lesi akufanelanga kuvunyelwe kuvunyelwane ngento embi kangako ukuthi abuyahlala athi uyaqedisa ithemu yokuthini ithemu iminyaka yonke le iminyaka engu-37 lokhu esithi uyaqedisa eqedile izwe usafuna ukuqedisana okunye naye ngakhuluma khona lokhu akumelekanga kwamukeleka ngibona ukuthi kuzavunyelwana ngento enjalo ngokuba iyabe yinto embi kakhulu ebantwini basezimbabwe
alubana kuthe kwenzeka khonokho bavuma ukuthi qedise awuboni yini ejikela ibutho bonotshiwenga besithole labo sebesebunzimeni obukhulu
uvele ngabe bavuma into enjengayona leyo babezilimi ezinye ongakazi wahlangana nazo empilweni irisiki yonke leyo abayayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantu engozini zokuthi kungagcina kule mpelizweni ungabe ngasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka aqedise ilizwe kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyehluleka akusela msebenzi elizweni amabhenki anamali akula lutho lukhona abantu bayahlupheka nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedise abulale konke amakhulana akade eyi-100 meters abe yi-1 kilometer amanzi akade ekhona angabi khona imigwaqo ekade ingathi isele tharanyana isiphele yonke babemphela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha i-risk endwaka babengabantu abangaphelelanga emakhanda angiboni ukuthi ukhona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avume into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingagcina zikhula umthetho asukume abuye aphena lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke senza umathanda.